Matabe Zulu, kuyasithabisa ukuthi namhlanje sokusobala ukuthi ngobani abahlokoma i-division abantu abafuna ukuthi bachithe badilize i-CCCC. Nango namhlanje ubaba uMbhemi uSamson ohlala eMagwegwe edinga ubodyguard kaba kamama uKhuphe ku-MDCT uthe uKhuphe sechiye MDCT wasala elokhe kuMonzura esebenza into security. Namhla nguye sebuya ku radio yabantu studio 7 esithi umelele abantu abazondileyo labo abaphandaniswa ngama appointments noma le selection yama candidate. Khamba uMbhemi ngubani omaziyo member ye CCCC kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi abazama ukudiliza umphakathi wethu webandla labantu. uMbhemi uhlala eMagwegwe wayeyibodyguard kamama uDr. Khuphe. Uthe uKhuphe sechiyane loMonzura wasala lokho ebambe esidukwini kusecurity yaMonzura. Simazi 2 weeks back ekuMonzura. Namhla nguye sencoma uPresident Chamisa kungani uyamkhalela kanti isizathu yikudiliza. Hayi, simtshayela ihlombe ngoba sezivezile ukuthi yibo abantu labo abathiwa ngamafulsi traders abefazi unguye oze wadinga nale le studio 7 ukuthi ezame ukusiyangisa kanti uNkulunkulu muhle sesembulele sonke ukuthi hayi kulabanye abantu abafuna ukudilize bezama ukuncedisa izalo ukuthi iwine. Ngalokho thina sithi hayi bakithi, kuliqiniso ukuthi kulezinye indawo ezahamba kubi lapha lalaphana ngoba sasingananzeleli singakwazi ukuthi i-new process le ihamba njani. Sithi mayuya ilale ngenxeba. Njengoba sizawina, hayi bonke si abantu bazakhomodetwa kugovernment eyabe ithungamelwa ngubaba uChamisa. Ayilale ngenxeba, singalaleli laba abasidilizayo. Njalo abantu abanjengoMbhemi libananzelele, yibo okuthiwa they've got crocodile tears. Abantu abathi ngani bayakhala bona behleka phakathi bemomotheka bekhala ngapha abathi hayi ufile sinamhla siyamgcibela. Yibonaba yikho kakho kuphathi yethu ye-CCC ubaba uMbhemi Samson ngokaMonzura. Yibo abazathenga izikipa bagijime bengani ngabethu bezama ukudiliza. Ngisho lokukhuluma kwakhe limzwile esithi iparty ayisela abantu ngenxa yokuthi kwakhethwa abanye abantu abangayisibo. Sasingakhetha yena engasiyo member yethu, yini na imhlolo leyo, siyabonga.